Intengo yempahla kanye lokudla lokhe isiya iqonga mihla ngemihla, njalo imali yohlobo lwama-bond notes ayitholakali emabhanga. Lokhu sokudale ukuthi uZulu abhekane lobunzima eqeda isikhathi eside edinga imali. Namhlanje intengo yamafutha ezimota kanye leyetshukela ivuke ikhuphukile. Ichukela lisuka kumadola ayisichiyagalombili lisiya phose kumadola angamachumi amabili $17.22, kuthi amafutha ezimota asuke ku $7.47 esiya ku $7.55 iphetulo. Ngalokho umnumzana Effort Ncube ongumcebisi wenhlanganiso emele amalungelo kaZulu iNational Consumer Rights Association uthi ukukhuphuka kwentengo yinto engamukelekanga kweleZimbabwe.
Ukudula kwezinto kulokhe kusenzakala kusiya phezulu, zikhwela izinto, kukhwela amafutha ezimota, kukhwela i-electricity, kukhwela ithukela, impuphu lakho konke okuphilisa abantu, yinto engamukelekanga nakancane phakathi kwabantu beZimbabwe kithi njengabathengi. Sithi uhulumende la wonke amakampani kumele basebenze ngendlela ebanzi ukuthi babone ukuthi bayayilungisa yona leyo nto, ngokuba nxa ingalungiswanga izaletha izaqeda ukuthula phakathi kwelizwe, ngoba indlala engaka lobunzima obungaka soze bamukeleke ebantwini.
Abanye osomabhizimusi abanjengomnumzana Nhlanhla Ncube bathi ukusilela kwemali sekubulala ibhizimusi ngoba imali layo isithengiswa.
I-cash these days ayitholakali because uyakwanisa ukuthi especially thina esabesenza amabhizimusi, so uyakwanisa wena ukuthi into yangkhona ayebefuna ukuyenza or i-business oyenzayo yabe ifuna ukuthi uthenge usebenzisa i-cash, but abantu bonke bayabuya le-eco cash. And kuyakuzima because into wena okwamele nxa susiya woda kuyasokunzima because i-cash yangkhona ayabuyithenga ngabo 40% to 35%, but nxa kuyikuthi uyakuzama ukuthi u-charge ama-customers i-40% yonaleyo or 35% vele bayabisala. So indaba ekhesh leyo yadihlupha kakhulu. Ungaze uhambe ebhenki, you can spend the whole day ulayinile, but after that bayakunika such a small amount of cash. So indaba ekhesh leyo yindaba athi sisilimaza kakhulu thina abantu abakubhizinesi.
Unkosikazi Siphiwe Ndiweni, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi sebethenga betatazela osokusenza angathi abantu ngamasela ngendlela abathenga ngayo.
Ukukhwela kwezinto lokho esesikubona kusenzakala emashophu sokwenza ukuthi abantu babe ngani balokudla ngudla nxa bethenga laphana, ngoba abaningi sebesenza lokhana okwe-panic buying ukuthi umuntu uzathenga athenge athenge. Okunye sikuthi uethenge ukuthi uthengele ukuhamba lakho endlini, uthenge ukuthi efuna i-cash back ngenxa yokuthi le cash yangikhona ayitholakali. So kufuna kusiba nzima sokusenza ngani abantu ngamasela ngani bayatshontshe, kanti bona bengatshontshi labo badinga indlela zokuthi baziphilise, ngoba akulenye indlela ongathola ngayo i-cash. So kuyamele uqale uthenge ukuze uthole i-cash back, and lanxa uthenga izinto zangkhona into zangkhona zikhwele kuzathola ukuthi uyakuthenga into encane kodwa kufuna imali, kuthetha imali eningi, beqeda lapho bakuphele i-cash back encane osokusenza ukuthi kube ngani kulokuphithizela emashophu lapho.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Thandeka Ndebele ukhala ngokuthi umumo eZimbabwe uqhubeka usiba mubi.
Ah, bakithi thina sesithwele nzima lapha eZimbabwe lapha, hayi akulanto elungayo bakithi. Nanku izinto ziyakhwela, kwakuthiwa izinto ziyayehla ngoJulay kodwa ngiyabona umuntu okhuluma ukuthi ziyayehla wayephambanisile, wayesithi ziyakhwela. Khathesi nxa siyathenga ichukela nge-$17.50 sho $20 ichukela, hayi bakithi, hayi asesikhathele. Ngapha abantwana esikolo bafuna ukuhamba bedlile, sebehamba belambile. Ngapha bathola mina umama akangiphekanga, ngoba ngiyaphekani futhi shuwa. Hayi sithwele nzima bakithi, sengathi bakithi akula nto engalungiseka yini. Hayi thina sikhathele, kathi kasizweli layo ubaba lo khona ukuthi abone ukuthi sithwele nzima okunganani. Sithwele nzima shuwa. Hayi imu mama wasekhatri parking ngapha la manzi lawo vele ayahlupha sithwele. Hayi bakithi.
UZulu wakoBulawayo uveze ukukhathazeka ngomumo okhona elizweni, bethi lokhu kuzakwenza kungabi lokuzinza kwezombusazwe lakunhlala kahle kaZulu. Bathi lokhu kuzadala ukuthi ubugebengu bukhuphuke, ngoba abantu bayagcina bephatheka emisebenzini yokuganga ukuze benelise ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.